Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla zibufonqo abakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuze office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaya ama process ayenziwayo ufana nokuvota voter inspection.
Izakhamizi zakobulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho zisuka zibe khona yilezi. Ungazami ukuhamba ngemoda uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli izindaba zephephandaba leNewsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulo mthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayabuthi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota, okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubo makhale khukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzelele ukuthi abantu abaningi basebenzise ama mobile phones abo ukuverify information yabo le voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleya dikhona kuma polling stations ade sethu apho yizek. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le i platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni ku inspecting voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kujithaba iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka eku physically inspect or physically cast the vote ikwesina zeyakhona ukuthi kungabe kuyilapha ukulohluphe khona kakhulu. Nonke sizazama ukubakhuthaza abantu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhaliselini ukuvota, kodwa sikunazelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices services awezeki okungaso ndawo yokuthi ungaphonga uvuke ekseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona sokuyi cost yokuthi umuntu akati pasi akati umchova akijime ebhalise ukuvota ukuvota khona kuqathekile kodwa besikhanele ukuthi ingabe bekungaba lenye blitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izeki bese bantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota
kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyi kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yeZEC njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo
njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi seblitz lapho iZEC izekhona ebantwini besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other i-voter registration kayivalwa vele noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuZEC office kuphela ufika ubhalisa ukuvota akuvalwa noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana voter inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa so abantu nqa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduze leZEC office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheno wabuye enkayi seta ugijima ushiye ngena eZEC office ekhona lapho eduze lawo ubhalisa ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumaZEC offices so kuqakathekile konke ukuthi abantu bakuzwisise njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ukubhalisa ukuvota akakumiwa nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalisa ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho lanilani kungakhathalekile ukuthi iZEC ilama yama stages ewayenzayo afana labo inspection bona laba afana nalabo delimitation
lo ke ngumnumzana ngosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote ekhaya vote 2023 ubexoxa isicingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane US$40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula. Ngenxa yokubhaka izimoto abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentathelo izindaba kuviki edluleyo sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi abakwethulayo
ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuya bethu umoya sibili izimoto kaziko kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi ongazami ukuhamba ngemota uyabuyisa amasako sesibethu moya ngenxa yokuthi iCity Park i23 iCity parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani ungafika upake 10 minutes uya $2 ungasuka futhi epaka 5 minutes labo pake kona sokumele $2 ungasungakho ke bayathi ziyathi zakhamizi ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama customer amaningi awasafinyeleli kuma business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokho ukumi idolobho lonke sisuka lapho siya lapha siya lapha ngoba ungabe uhamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele utshiye imali so abantu badike kakusebenze ngaleyo ndlela njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyana khanya kabaphatheki kuhle izakhamizi baziphatheki kuhle abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakobulawayo izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo
kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidanda zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezidende
ziyakhaliza kamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi ukukhanya abathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi 1:1 abaningi babethenga ama 7,000, 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku 2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngizakusalingani labo kwasokuthi imali yabo isilusivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa kathesi sokuthiwa bathope up ngama 6,000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa imbe sezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalu ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up akhulukade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi zikhala ngakho lokhu ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi i-electricity ukuthi sokuyisivu kampunzane ukuthi mihla yamalanga ugetsi iyahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonokhana izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye-continuous assessment learning area esingathi ikhala yona leyo ndaba inganithiwa abazali lanxa bayasho ukuthi yinto enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama-task lawo besingathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe liningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana e-primary ngiwenza 9 subjects ngiwenza 8 subjects ngiwenza 10 subjects konke le-secondary agcine selo msebenzi omningi kakhulu for example nxa umntwana esesecondary mbulu yenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawa amanye amacomponent ale weighting engazanti iphezulu so ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imbuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso emela intatheli zindaba e-Young Journalist Association isithole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba le-Newsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oye-Data Protection Act. I-Newsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mudzungairi, uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora. Amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalists Association uLeopold Munende.
Umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeningi. Bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abaye befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesikubopha uyintatheli izindaba usebenza. Wakwazi ukuthi kumbe indaba owayibhala izulu isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondent anything. Umthetho onjengokhodi ususetshenziswe yonke indawo. Yiwo esingathi khathesi ususihlupha. Kasihlutshwa ngabo-IPA. I-IPA yangani yalungiswa kodwa asihluthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa. Kodwa khathesi umthetho lo owekhodi yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo.
Yebo lithi imithetho le mivi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube le nkinga enkulu elizweni
yazi okushupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavuthwa asizeke sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele engelalapho ayabe engelacala khona wazavuthwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenzwa njalo ngurhulumente yikho okuhlupha yikho sithina sifuna i-self regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye imihlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumente yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinedama ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yukuthi uhulumende ebesitshiyo ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalist Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheater phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo. Umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theatre kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheatre. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla okungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle. Leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe yi-$1.60. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kunjani basakazi bakaStudio 7 kundala zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihlupha ngokwesithi bona abavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani kukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuzele lowo mbuzo nakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona oyohlukuza abantu sokubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzayigcina khona yonke into ibuhlungu uma sesiyaphila khumbulana amazwi baba umuntu umgangu wathi sezaphuma ngathi bawukhaba ukuphupha ukuthi indumba ukhohlwa ngaleli lizwe ukuthi ngaleli ngathi izinto yakho uyaphuma ngoba lokwenzakala empilweni akukho phezu kwankulunkulu yabo ngizilela lonke sathalele kwabo ngami ngithi linjani khona yakho yami ngikhokho
livuka njani mzulu kandaba mthokazi omuhle kustudio seven lapho indaba engingayo lapha ngathemba mliso lapha engumzwe kuseni sitheni uzakhuluma ke ntambama ke ngendaba kaSusan Mtami lo wadlengulwayo ngupresident lo sithi yena uyala ukuthi hhayi akulanje njalo hhayi indaba ikhona baba mliso lokhu ungazikhuluma uthini uSusan Mtami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku vumelana kodwa ngemuva khonokho kwakuvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengulwa ngupresident ele minyaka engu-15 njalo esesesikolo into enjalo madoda lingaboyivikela ngoba vele iyenza ukuthi lize liphambazile ubuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into eyenza esibili hayi usayibhela izini yakho lapha hhayi uyifaka kakhulu kakhulu enzi uyayikuxotsha abantu wedwa khangela ujamisa akhulumi loku ngokuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezimbabwe wena lokhu uvizi uphethe hhayi uyasiyangisa mani zama ukuthi uchiyane le nto yakho leyo yokuyehlukanisa abantu lezi nxa uzenza into yakufuna ilize liqinye khulunywa ngelizwe ukuthi liqinye uchiyane lokuninginingi lokhu bakithi liyasiyangisa thina sithi hhayi asifithi mengochamisa ngoba nguye lapha nelimkhangelele lapha ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
sithi seven ninjani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazizwa indaba bengithi kubafowethu laba basebotswana negoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya phethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebotswana akubo south africa kathi bona indaba bengavuyi bezovota bona indaba bengavuyi bezovota ababuye bona bezovota ikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungendo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela sizaphuya ngibona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo bese kesike sibona ukuthi imthwakazi wena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokhu ukuthi bathi siyevota sesikhanisilile lokho hhayi asikugqugquzeli thinathi sesizama imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto besitshela ukuthi siyevota 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 bona behleze e-South Africa nakubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga Studio 7
yebo sakubona sakubona Studio 7 sakubona Studio 7 lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho bazali bami bonke labantwana labazukulu konke izanu PF vele ayinathuba ayinachance okwamanje nje lokuyana bakwenza kuthongela hayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masifika lapha masivele siyavota sika sivota nje sisale siyazi ukuthi masiwinile akula mavota azophuma after 3 months akula mazizaza azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singene endleleni sigcwale imigwaqo yonke indawo lapho-ke siyabe sesifuna ukubonisa la masotsha khona la ukuthi bona baphethe imbhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke baseze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile siyabe sifuna ivoti lethu liphumelele Studio 7 ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi siyabe sinjani uvotiwe wawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kustudio 7 njani kustudio 7 hayi mengikhulumayo uprince ophuma engigwalasikasisama khona kungalevule nomabhalabhala hayi nabakesibenisiceli ukuthi nabe lowo mdala loyakezize ukuthi ikhuluma ngani lowo abathi ngugawule lo wenza nophile fulo abe ngicele sihlonipha abantu sibili okuzwayo kakhulu lathi sihloniphe sibili ngoba sambona ijinto engakhulunywa umuntu obengqondo sike sidlambile futhi yini esithile ukuthi yina kulokuthula elizweni sambona uyakwazi kumbe njengoba vele abantu bezane bona bejayele ukuhlala behlukumeza abantu nabona kuwuthula kwakho kwaba kuthiwe uhlala bebulala abantu hlale abantu hlalele evalweni ngey'nyamazana inxa yabogawuli labobhudi wakho mina ngabo
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Ukwenze Melika eChina likhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele The House olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EleChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakweleUkraine leRussia iqhubekela phambili. Russia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngomhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele iweakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba le ndlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine, njalo sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le-regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana we-Ukraine ukwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebezafaka eyabo i-puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwe-Ukraine ne-Russia.
Ake sikhangele impi ye-Russia le-Ukraine. Ikhanya impile isidonse isikhathi, ubona ngani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona eleRussia likhulela eleUkraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana nalezi kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa lapha ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe bachiye izikhali bengalwi. Kodwa ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe nokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadiliza iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu, nxa bengavumela isitha singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befake behambe beyokulwa bayenelisa ukuthi babe lendlela zokucommunicate lamanye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngabe bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi khonkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende wase-Russia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu. Nxa sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele isimiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.org.